VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngali tshona njani sulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kuNhlolanja 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela eGugurahundi kuthiya abanye belethemba.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuphezulu akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana satshengisana ukuthi kambe singasini.
Kodwa abanye bathi umhlangano kaMnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze.
Engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kumbeni ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebesekhatha amaphilisi ebenze ukuthi umhlaba ucabanga ukuthi indaba yeGugurahundi ilungiswa yena engalungisi lutho.
Kusungulwa umsakazo wesisuthu esigabeni seMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuhlangana kukamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective okwenziwe izolo kobulawayo kuxoxiswana ngendaba ezimqoka esigabeni seMathebeleland kuthiye abantu balesi sigaba belembono etshiyeneyo. Lokhu ngokwesibili ukuthi uMnangagwa ahlangane lenhlanganiso lezi. Okunye okwavunyelwa nayo emhlanganweni wakuqala mnyakenye kubikwa kungafikafezwa ukuthiyela uMnangagwa ethandabuza emhlanganweni wayizolo. Abanye abafana lo wayengumphathi ntambo wezabalwa impi yenkululeko uMnumzana Chingadube uthi inyathelo elithathwa nguMnangagwa liyancomeka. uMnangagwa wetheswa icala lokuba lesandla kumbhuqazo weGugurahundi ngoba wayengumphathi ntambo wezomvikela ngesikhathi ivuyo le-5th Brigade lize libulale abantu abacathengelwa ukuthi bangedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000. Siqale ngokubuza uDube ukuthi kuyaphathisa na okwenziwa nguMnangagwa.
Ungaphathisa mbona kunjalo ngoba uma kuthule kuphezulu akulanto eyaphambili. Kodwa uma abantu bekhulumisana satshengisana ukuthi kambe singasini. Uyabona into into zaleGugurahundi iye sikwazi ukuthi sikhuluma ngabantu abafayo kudala abangasoze bavuke. But sesibeke sibone ukuthi kwenziwani ukuthi labo bantu aba-affected abaphilayo bangenzelwani. Kungenziwa njani ukuthi kuthotshwe abanxeba la kibo. Singabona yinto eqakatheke ukudlula zonke. Sikho-ke linto ezanjengoprezidenti ngiyayithanda sibili ngoba ngemva kwalokho akulamuntu owayekhuluma nangakho. Kwakuzila nje ukukhuluma ngakho.
Kodwa bakhona abanye abathi umongameli engxenye lapha engaba efuna ukuzigeza nje ukuthi umhlaba ubone ngani kukhona kwenzayo kodwa yena ngaphakathi engafuni ukuthi akwenze lokho akwenzayo. Likubona njani lo?
Hayi, lokho akithi labo abantu akhuluma nabo bayakhuluma nabo bayaphendulayo bayamtshela lokho abawukhulumayo. Unfortunately kade lingekho mina kodwa ngiyakwazi ukuthi labo abakhona kade khuluma labo ngabantu abazinzileyo labo abalomqondo. Uma kukhona abakuswelayo bayamtshela kodwa ngakahambanga kade bengasoze bamtshele kodwa babengakalolelwa ilo thuba. So okunye esikhanye sikhumbulisa kuphela kasazi.
Kuke kwakhulunywa phambilini ukubana kungcwatshwe katsha amathambo alabo abasitshiya ngesikhathi sombhuqazwe. Abanye bakhala ngokuthi kuyaba sokungani kuyaphazanyiswa amasiko lokunye okunjalo.
Amasiko athiyeni kulabanye ebasikweni abo okungenziwayo lokhu okuthi ukuthi ofileyo agejwa kodwa abanye njalo amasiko angavumile. Ayisiko ukuthi balokhuzile, bayafosilwa, babanjwa ngamandla ukuthi bakwenze lokho. Uma umuntu esazi ukuthi amasiko yibo awavumile, uyabatshela nje ukuthi hhayi, mina ngilani njengalokho. Awulanto engiyifunayo.
Lo ke ngumnumzana Chingadube owake waba ngumphathi ntambo ozabalwa impi yenkululeko. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sekudabalunye isiphathamandla somanyano weMathebeleland Collective unkosikazi Jenny Williams ulandule imbiko ethi wancoma umphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Siri ngokulalelisisa kudaba lwegugurawundi. UWilliams ubelandula amazwi awethulwe enkundleni yeTwitter ngunobhala kugatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana. Ephendula enkundleni inye, uWilliams uthe yena wayethe uShiri ulalela kudaba lohlelo lwezambezi Water Project hatshi olwegugurawundi. UShiri ngomunye wetheswa ukuba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi ngesikhathi ezithi nguJesu onsundu kumbe Black Jesus ngesiNgisi ngoba wayezithi ulamandla okupha kumbe kuncitsha umuntu umphefumulo ngesikhathi segugurawundi. Ukuhlaziya udaba lomhlangano kaMnankagwa sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuxoxisana ngendaba yegugurawundi ngibona ngazathi ukuthi uyakwanisa ukuthi uyexoxe nabantu akusiyontenzi, but engibona ngani kulolu hlupho yikuthi kungakhayela kusukela kumnyaka ophelileyo ubuyile wahlangana ne-Civil Society, wahlangana nezinduna, kathesi usephendukile futhi wahlangana nani ne-Civil Society ukuthi uzasindephinde ephenduke futhi ezohlangana nabantu, but kangikholi ukuthi yikho khona okho kwakufunwa ngabantu beMandebeleni. Abantu beMandebeleni bayafuna ukuthi bengahlangana layo bemtshela lapho kufunayo sebese siyakwenza, but uma singahlala namhlanje kakukho lobu kodwa okubambekayo osokwenzakele ngaphandle kokuthini ngokube exoxo labantu ethatha amapikitha engingakwaziyo ukuthi kule-sincerity kungene ngomuntu ofuna ukusebenzisa abantu enze ngani yaxoxisana labantu ebesethatha amapikitha esenze ukuthi umhlaba ucabange ukuthi indaba yegugurawundi silungiswa yena engalungisi lutho. So ngibona zathi kokulo hlupho khona kuba balowo ngabe uthi exoxisana nabantu kube lokuncane okubambekayo ukuthi hayi lokhu sokwenzakele, lokhu sokwenzakele, kodwa akula ngitho loku kodwa esingakubamba esithi lokhu sokwenzakele ngaphandle kokuthi kunathwa amatiye kuthathwa amapikitha, yikho mina sengikubonile kuphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaqhubeka elokhu ethatha imfanekiso nje kuphela yini kumbe kukhona okuzagcina kusenzakala nxa sikhangelela kusasa?
Okuluhlupho yikuthi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo ubuyile uMnankagwa la uthe ngemva kokubuya wahlangana ne-Civil Society lezinduna umfaka izitenzi, kodwa ngaphandle kwalokho uzakhangela abasekeli bakhe ongusekretary administration wezanu obhedi mpofu, udeputy minister we-communication energy Mtoti, lalo u-permanent secretary ku-president office ku-communications kutomba uGeorge Charama, bonke bashaya phansi bathi kwakhona kuna kuxolisa kwakuyisikhathi sempi. So ngibona ngazathi kule nto yodesatoni kulalokho kuthiwo ngu-Emerson Mnankagwa njengo-president yelizwe kube lalokho kuthiwo ngabantu abasekeli bakhe, and ngemva kokuthi bona betho njalo bacontradicta yena kasibonange senza anything to them. Okutshengisa ukuthi yena okuthiwo ngabanye bakhe kavumelani labo. So kungabe kuyikuthi engxenye abantu beMathebeleland abahlangana labo behlangana labo nje ngenjongo eyodwa yokuziklina. So yikho kulohlupho khonoko.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ekunhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists iZUJU isikhuthaze onozindaba ukuba bethule indaba eziveza indubo ezihlangana labantu ezigabeni hathi ukuqaphela indaba zombusazwe nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma ngemva komhlangano wenzelwe eHarare lentatheli izindaba ezivela kumakampani ashiyeneyo. Unobhala wezuju umnumzana Fosa Dongozi ukhuthaza intatheli izindaba ukuba ziqakathekise kuloba lokusakaza indaba zikaZulu. Uthe kuyadanisa ukuthi indaba eziningi ezibhalwa kumbe ukusakazwa zintatheli izindaba kulezi nsuku zikhangele kakhulu abantu abasezikhundleni lemahhovisini hatshi abantu kazana. UDongozi uthe ukungalobi indaba zikaZulu kwenza indubo ezihlangana labantu abaningi zigcine zisiba yinto yansuku zonke kungela maqhinga okuzilungisisa.
Kwesilohlelo kuhlelo lolu siyabe siya ezigabeni ezijeneyo sifundisa intatheli izindaba ngoba into esinanzeleleyo ngeyokuthi kaningi ningi intatheli izindaba njengentatheli izindaba sijayele ukulandela labo abemahhofisini omama labo baba laba abagqigqiza amathayi singalaleli kumbe ukubuza izakhamizi ezisemakhaya ukuthi bozona zicabangani ziphatheka kanjani kunhlelo ezijeneyo.
UDongosi uqhubeke esithi indaba ezihlupha uZulu ziyehlukana ngendawo kungakho ke kufuze intatheli izindaba zikunazele lokhu.
Njalo okuphatha izakhamuzi zemadolobheni njengaseHarare lapho esikhona ngasithi le zakhamuzi ezisekhezi kubosontala kumbe kubogogo esanyathi khonale zithiyeni eHarare kuyabe kungela ndaba zamadibha kodwa uza kuzwa bebuza ngani ngendaba zamanzi ukuthi amanzi aphume empompini zabo ingcekeza kumbe idodi akula oyithwalayo ukuthi ayeyilahla. Kodwa sisuka lapha sizabe sesingena ezigabeni kubomashonaland east lakwezinye izigaba lapho siyabe sesizwa-ke manje umkantsho wendaba ukuthi izakhamuzi zikhala ngani.
Omunye kade enxuswe emhlanganweni lo ukuzokhuluma lentatheli izindaba isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi yena okhuthaze intatheli ukuba sibhale indaba zenkohlakalo eyenziwa ngamapholisa. Unyathi uphe isibonakaliso zamapholisa aboshwe edolobheni lemarondela zinduna zabo ngemva kokubanjwa bethatha imali kubatshayeli lapho okumiswe khona izimota kuroadblock esithi izinto ezinje yizokumele zilotshwe zintatheli.
Sicela kakhulu abatshayeli combo operators akumelanga beyekele abachayeli besenza lokho nesithi i-bribery kumapholisa. Siyabopha abachayeli, siyabopha abanikazi lamapholisa konke.
Enye intatheli ekade emhlanganweni lo umnumzana Leopold Mnende we-newsbubble.com yena othe bafunde ukukhulu ngokusebenza ezigabeni.
Sifunde ukuthi nxa sibhala izindaba zethu fuze lathi sikhayele izindaba ezenzakala ezigabeni kulokuthi sesilandelana lezombusazi. Abantu abasezigabeni yibo abazaziyo izinto ezibahluphayo, izinto abazifunayo njalo lezi zinto ezibahlukumezayo.
IZUJU izaqhubeka ifundisa intatheli elizweni lonke ukuze indaba ezikuzigaba zilotshwe lokusakazwa kabanzi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kubengula.
Izakhamizi zeGwanda South sezilethemba lokusungulwa kwamsakazo kaZulu kulandela inyathelo likahulumende lokuvula amagagasi emanama omsakazo ozasakaza ngesisuthu ngesikhathi umhlaba uphakathi kokunanza ukuqakatheka kwemisakazo kumbe iWorld Radio Day. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umsakazo emanama ozabamba kumagagasi at 103.8 kufrequency modulation FM ngazuthe waphiwa imvume yokusakaza. Ugatsha olubona ngezamagagasi lokusakaza luthi lumsakazo kaZulu uzasakaza ngolimi olukhulunywa kuleyo ndawo lesisuthu, njalo lo msakazo uzabamba kwamakhilomitha angamathumi amane kusuka eManama emhlanganweni okuqhutshwe lugatsha lukahulumende olubona ngamagagasi lokukhishwa kwembiko eManama kuviki edlulileyo. Unkosikazi Sithembile Ngato isakhamuzi efumugwe uthi sesiside isikhathi belinde umsakazo kaZulu.
Sesilesikhathi lokhu siphakathi kwayo siyizama singaphumeleli. Ngibonga ukuthi kuhle kwacaca ukuthi kungangeni ezombangazwe eziyizo kakhulu ezidiliza inhlelo eziningi.
Umnumzana Simo Senkosi Sibanda ongumbalisi esikole semfundo yaphansi eManama uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzathuthukisa ezemfundo esigabeni lesi.
Manje ngaso kulalo sesibonile khona la sizathena umntana ukuthi hayi gijime e-ground, hayi gijime ehlabela laphana, shaya ingungu lapha ungakutshaya uzahamba kuradio community radio sikuzwe layo khona ngapho. Isithulile sokusibuza ukuthi hayi njengoba ngomnyaka uphelele uqalisiwe isithuthi sikashiwubhala ezikolo esi ababalisi labantwana labazali besisuza ukuthi ah kati sisuthu shaje sho sito ya kai uto chiberekisa kai kodwa hayi ngaso lo hlelo olunjalo hayi siyabonga kakhulu.
OZulu emhlubulweni ezansi emaNdebeleni sele minake linde yokusungulwa kwale msakazo. Umnumzana Malaki Nkomo oko waba ngumsakazi we-ZBC waphinda waba ngumeli wedale lephalamende uthi bekulukwesaba phambilini uthi msakazo le izaphathe zombangazwe.
Kwakungani kwakwazi uma kwakungani imithetho iba nzima ukuthi community radio station izahlupha ngalokhu nalokhu abantu bazafake ze-politics loo mamethini, but ngendlela okuchasiswa ngayo la isizakutsho ukuthi kutshoni ukusebenza, kutshoni ukuba umuntu weGwanda South, i-culture yenu ithini, liphatha njani, selihloniphana, selithazisana. Ngibona uhulumende ngale ndlela sesebenze imihle kakhulu.
Omunye njalo umsakazi olodumo umnumzana Umpile Marupi uthi inyathelo lokusungulwa komsakazi wesisuthu lo akumelanga kube yize esithi kuzadala ukulondolozwa kwamasiko.
Sikhangela ke constitution yeZimbabwe ithi indimi zonke zilelungelo lokuthi zisetshenziswe, zikhulunywe, zisetshenziswe njalo ezikolweni zifundwe.
Ukhansila weManama umnumzana Ephraim Ngati uthi njengezakhamizi bazasebenza ndawonye ukuze lo msakazo uphumelele.
Nokuthi siyakuthatha ngaphi amazwezi langikhona kuzaphuma esonke singabantu sihlengisa i-community labantu bethu abaabomabhizinisi abangathi bonke abantu abakhangelele bangasincedisa, siyancedisana lapha ngayinto yethu.
Unkosikazi Vivian Marara Jangaja, umqondisi wenhlanganiso yomsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations, SACRAS, uthi uhulumende kumele akhulume senza.
I-government ibisikhulumile yathi okwa 2020 bazabe bekhangele kakhulu ukunika 10 izigaba okumele zithole ama-license. Isifiso sethu yikuthi kube kulokhe kusiya kukhula izigaba zonke zithole ama-licenses. And ithemba lethu ngelokuthi uhulumende into le ayiyenzayo uyenza eleqiniso lokuthi ufuna ukunika abantu sibili abafuna ukubroadcaster kumbe ukwenza indaba zama-community radios.
NgoLwesine leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemsakazo ele World Radio Day. Indikimba yokunanza ilanga le World Radio Day lonaka ibigijima ngala amazwe athi le msakazo inqubela phambili lentuthuko kumbe Radio Diversity and Development ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele ephalamende engwebandla le-MDC. Sixoxa ngomonakalo odalwe lizulu lesikhukhula eliwone kakhulu eBinga. Owakala ngiyakwamukela kusebe.
Ngiyabonga Khanti.
Ye ungasitshela ukuthi umumo usunjani ebhinga lapho esizwa khona ukuthiwa konakele ngezulu lesikhukhula?
Oso kukhona ngakhesi ukuthi amanzi asehlile sokufele nje kugeleza izifula. Imizi sikhanya sobala lapho kwadilizwa khona ngamanzi. Abantu abadilizela imizi sebabaleka emizini yabo khonapho kwakule mizi yabo. Sebehlala endaweni ezingane ziphakeme, behlala lezihlobo nabangani. Ngisuka khona izolo ngithiye izulu selingane liyaqalisa futhi kushushweze, bangalibona lisenza njalo sebebaleka sebebuyela lapho kuyabe kulezihlobo khona. Abanenzele lapho ababehlala khona emizini yabo kwakusela lutho olukhona, emasimini kwakusela lutho. Ngafika nje kweminye imizi embalwa kwakulezibaya nje, isibaya sonke sembuzi sathaya phansi, imbuzi zahamba zinjalo. So-ke yikho kukhona kuground ngale esinakoma.
Ye nxa usitsho wena ukubana imbuzi zikhanya zahamba ngalamanzi, ukuthi umonakalo okhona nxa sikhangele izifuyo kuphela ungabunganani?
Umkhulu kakhulu umonakalo owenzakileyo laphana, umkhulu kakhulu ezifuyeni, kakhulu ezinjengenkukhu, izifuyo ezinjengembuzi, inkomo. Abaningi inhlanhla yokuthi babengani kudala basebevele bezivulele bazisa ngangaphetsheya kwakhona. So-ke hayi imbuzi sikilezinengi khanya ngane zalahleka. I cannot give an exact figure kathesi, but imizi eminingi engayitholayo izibaya zembuzi eziningi sazithengisa ukuthi ayikwa imbuzi zonke zahamba akusalanga lutho.
Sike sezwa abanye besithi kungani uhulumende umadolonzima ekuphathiseni abantu khona le bhinga. Ungathini wena ngoncedo oluvela kuhulumende? Uyasiza yini uhulumende?
Uhulumende lo uvele unjalo noma ungakhangela ivini etsholotsho kuze kwenzakala etsholotsho. Ukuresponda, iresponse kahulumende lo ivele iresponse leyane ngani lesidino phakathi, ngoba nakhonapha kwathi kwenzakalela ngesonto usiyafika olwesibili losithathu. Izisebenzi zikahulumende zazingezihambayo kuphela khona ngale zisiyabona. Lokuyafinyelela lapho kwakuchashe khona abantu abaningi zingazange zikwanise ukuthi ziyefinyelela. Ukudla, abantu abanjalo bethiye khona balahlekelwa ukudla kwabo konke akade belapho, balahlekelwa yilapho akade behlala khona. Uhulumende izolo nje kulapho ahambe khona esethwele amasaka omumbu ukuthi ebanika. La masaka akhona omumbu mina tshengisa ukuthi khona uhulumende nezisebenzi zakhe kazifikanga kuhle phansi ngakhe, ngoba ngabe kuthiwa zafika luba zananzelela ukuthi lezigayo sezathathwa zakhukhulwa ngamanzi akusela lazigayo. So kutsho ukuthi umumbu wonalo uhanjiswe ku-resident minister uMoyo, uRichard Moyo. Kutsho ukuthi ngokuthi bepheka igwadla siyaphila ngegwadla ke laba bantu yikho kuthiwo. Akukabi ikhempu ngaphandle kokuthi nxa ikhempu isuke yafakwa khona izolo emini umnumzana uMoyo sesiyafika khona ngale, bekungela ikhempu akade ekhona. Omunye lomunye wama-victims ubezibonela nezihlobo zakhe, yikho kade kukhona. So-ke ngingazi-ke ngaphandle kwegwadla lona lelo ukuthi kuyinokunye abangabe bekuphile, ambone ukuthi kukhona okunye. But into engiyaziyo ukuthi sesikhulume labaningi asebeqalisile ukuncedisa, ukudla kwakhona kuhambe kwafakwa ko-DA khona ngale bhinga, kumelele ukuthi kuhanjiswe ebantwini. But uhulumende vele yiyo indlela aresponda ngayo to natural disaster. Abanasikhathi sokuthi beresponde ngesikhathi esifaneleyo, bathatha isikhathi sabo ukuze beyefinyelela lapho kuyabe kufuna khona ukuthi abantu bene.
Hayi, kuyezwakala. Siyabonga kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga abalaleli, sithanda ukubonga kakhulu amaZimbabweni awalapha elizweni, labanye abaphandle kwelizwe abalokhu betshengisa ukuthi khona bayafisa ukusekela ebhinga. Siyabona uncedo lwenu luyabuya, uNkulunkulu alenzele kuhle ngaleso sandla esiphayo.
Hayi, lathi siyabonga.
Siyabonga kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga North edale lephalamende engowebandla le-MDC, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Okwamanje-ke ngithethele emuva kancinyane ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sibusisiwe Bhuti Masara
uSenator weMathebelele North sicobongula ubunzima obubhekane labesifazana ebhinga kulandela izulu lesikhukhula elibadilizele imizi yabo balahlekelwa lazimpahla.
Mina njengomuntu ongumama ngiyangumama ngimela omama kuMathebelele North udaba olusebhinga lubuhlungu kakhulu kubo mama. Kathesi imizi yabo ihambile, amalangubo, amalazibhuku, abantwana ezikolo izigqoko, amayunifomu, amabhuku ahambile according to u-honorable member for Bhinga North. Thina njengabomama esesikuqalisile ukuthi sikwenze kahlesi sikhangelane lo dubo olusebhinga North, yikumobilize ama-resources in kind. Ngisitho izigqoko, ingubo, amabhuku abantwana, yonke into enza ukuthi umuntu angavuke khona ekhaya, ngitshelo lemidano.
Manje lokhu liyakuthola yini njalo likudinga ngapi?
Kathesi ngike ngaba lomhlangano lomkhulu webhanga le-Women's Bank, sikhuluma mayelana ngoku-empower omama laba. Ngoba bona bathe bona abasibo ma-non-government organization abangahle baba ne-immediate response to this situation esikhona kathesi. But bona bakhangele endaweni ezeku-empower omama abasebhinga. Okufana nalokuthi ebancedisa ukuthola benza ama-community projects bebaningi. Okufana nalokufuya imbuzi bona bakamamakhethe angikhona. Okwesibili ngokokuthi bebadingele ama-permits ukuthi i-fishing yabo, they do fishing kodwa bayenza okungekho emthethweni. So kumele bezizwe okusemthethweni bathole ama-permits ikakhulu kwimpaka omama ukwenzela ukuthi khona la bebe lezi mali zona lezi kuhlamhlanje lowo ukuthi khona kade kudubo aphakathi kwalo salufuna ukuthi ngabe kuba le mali ebesakhangela izwe liphakathi kobunzima. So sokhangela ukuthi sika-impawe bona ngokwabo omama endaweni. I-Women's Bank khona iyazama. So banokunye abantu abathe ngihambe ngiyazama ukukhuluma lalo omela indawo naleyo benze ukuthi kungaqalisela ngathi kuqalisela sisiya ngathi. Yikho engumumetheli okwakathesi.
Uhlelo lolu olwe-Women's Bank lwenziwa kathesi kulandela izulu lesikhukhula kumbe beluvele lukhona?
Uhlelo lolu lukhanya belukhona kodwa belungakakhanyi ngoba nakathesi ukuthabalala ebantwini abaphansi kunzima ngoba imali zona lezo kumele zibuyele ebhenki kwezethu abanye labo beyoboleka. So ibona bathi ukuze senelise ukuboleka laba abaphansi abangalama into abangama-payslip yikubaboleka izimali lezo beyi-community kumbe i-branch kumbe i-ward. So kufithe ukuthi omela leyo ndawo sokumele ebe phakathi kwakho lokho azame ukuncedisana labo bantu ukuthi bezame ukuphakama.
Engabe khona odingela abesifazana laba impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, lama-tampons kumbe abantwana izithubu?
Ya, khonokho kathesi ngeke ngaba le mpendulo engakusuthisa ngani ngoba ama-non-government organization kathesi ngileqinisa ukuthi nxa befuna ukuncedisa bakhuluma lalo omela leyo ndawo la ngokuhamba bona ngokwabo direct abafana labe World Vision.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sibusisiwe Kuta Masara, uSenator weMathebelele North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ngizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, usigqibela ke uhlelo lwethu. Isikhathi asavumi ukuba sisiqhubeke sisonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele inhloko zendaba. Umhlangano kamongameli Emmerson Mnangagwa lenhlanganiso zesigaba seMandebeleni bexoxisana ngendaba ezigoqela eGugurawundi kuthiya abanye belethemba. Kodwa abanye bathi umhlangano kamnangagwa lenhlanganiso zeMathebeleland yizeleze. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande, lilani.